bakwe edaleni indaba ekondane lomongameli onjengajuwenga indaba evele ukukhulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona i-judgment yakhona yinto vele eyadlakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa i-judgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakafunyiswa edaleni kodwa nga ivele siyigibele yakhulunywa into eqakathekileyo vele ukuthi abantu babe kwazi ukuthi kanti indaba yakhona hambanja ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomi mina ukuthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywe asine sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isinqumo sakhona idalwe.
Elinye udaba akhalaza ngalo umnumzana Juwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Tshiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa. Ukubona njani wena ukuthi kungaku lokwenza yini lesinqumo sathathwayo?
Antho ngapha mfowethu nasithala sikhalakhala ukuthi amadale la amangakuhle mahluli abanye abakhethwayo bakhetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abomongameli bedanofia thina yikho sibale sikhalakhale sakhalakhala ukuthi isinqumo esihambelane lokhetho namangawo. So ngibona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebonsenqothiwe edaleni kwesidinga nje okokuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele esinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bazithwa ukuzivethuza kakwenzakalanga khonokhu sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi ngibona ngathi kunkhalakhala nje ukuvala iy'gabha zemizansi eziwuzayo.
Olunye njalo daba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaTshiwenga lungaxabanisa omkhulu wabehluli uTshiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba. Ukubona njani wena lo?
Lokhu phela njengoba ngisitshuthi vele so sengamandlwane udaba nalungena egudwini lapha ekumthethondawo baqala bakhulume bebodwa omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma-Judges Chamber manje lapha siyazi ukuthi kuvele sokuthiwa khona uTshiwenga uthi kawulo indaba yakhona yayikhulu ngaphandle kwedala out of court umkakhe umeli wasedala. Lokhu ngibona ngathi mina abasoze baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga ukuthi kulobudlelwana nongafumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafanele ngabayingenele indaba yakhona. So njemanje lokhu sokungikhalakhala nje komuntu onqotshiweyo.